okwenziwe ngumalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithi administrative duty kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangela amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele hatshi ukuthi yena eyedwa isehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi ngijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu onguChief Justice njalo asibone ukuthi ngakusasa phambi laphana abantu bazabelandela ukuqumba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwansi ukuthi yanesise ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu onguChief Justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe hedala umuntu emangale indaba yakhe umthetho wandaba uyabe ufuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokho kusho ukuthi la kusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uChief Justice yena uthi udaba lolu amelanga luzwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho kodwa thina sithi abantu beZimbabwe bona bayakhona ngale umthetho wandaba ukuthi balethe indaba zabo zama election ukuze bengahanjiswa ukukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalomthetho waseZimbabwe nxa umthetho wandaba ususithi hayi asisakuzwa akumelanga singuzwe vele asilasikhathi sokukuzwa sokuthutha ukuthi abantu abahambe kuma election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithe lona alikwanisi ukuthi libazwe selisenzela ukuthi ama election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga lokho kulesihlaza sibili uChief Justice into ayenzayo yasolisa.